ukubana kuhlelo labasakhulayo ngumaikobe namhlanje sesibuyela-ke kobulawayo sixoxa lo mnumzana Tinashe Gambarami yena osanda ukunqoba kukhetho lokuba ngukhansela masambeni kuye siyezokunene Gambarami ngiyakwamukela kuhlelo unjani mnumzana
ngiyaphila unjani msakazi
hhayi mina ngiphilile right Tinashe kulento eyiningi engifisa ukuthinta kuhlelo namhlanje saqala sithinta indaba lena eyokuthi abontanga abaselizweni lethu abasekela amabandla athiyeneyo ikakhulukazi abasekela ibandla elezanu PF njalo abasekela umanyano wenu owe-LDC Alliance abalawo umbono ofanayo nxa sesixoxisana lo daba lokuthi kuyini okumele kwenzeke ukuze sibambane njengabontanga ukuze sithuthukise ilizwe lethu sengizwa abontanga abaningi besithi uChamisa nguye okumele abe ngumongameli umnankagwa abamfuni nxa kungumnankagwa ozaba ngumongameli abasoze bamnanzelele awungitshele-ke Gambarami ukuthi ngombono wakho kuyini okumele kwenzeke ukuze sibambane sisebenze ndawonye njengabontanga ukuze sithuthukise ilizwe lethu sishiyane lalokho ukuthi wena usekela ibandla liphi mina ngisekela ibandla liphi ngiyeke sisebenze ndawonye
yebo ngiyabonga kakhulu ngethuba onikeze lona msakazi ngithanda ukubingelela abalaleli okokuqala into engayisho ngeyokuthi kumele sicalise ngokuthi mina njengomuntu okhethiweyo kuwa-3 ngingontanga njengomuntu osakhulayo I see it important ukuthi we dissolve and diffuse ama-party political lines where we say ukuthi all the young people abakhona abalama-ideas achiyeneyo abanye kade be-participate kuma-elections abangasaphumelelanga ngabantu asebelama-ideas abasebelembono akasebelayo that way ideas angancedisa kobulawayo laseZimbabwe ukuthi ufikisa ilizwe lethu lesigaba sethu sakobulawayo
hhayi siyakuzwa Gambarami njalo amhlophe phela bhuti ngokunqoba kukhetho
hhayi ngiyabonga kakhulu it was out of hard work as well abontanga leyo they are disadvantaged we don't have resources nxa singena ku-ground we try by all means ukuthi singene nje but it was not easy but at the end of the day we achieved we had a lot of young people young women and young boys abanesifiso sokuthi bethole umuntu ongabakhokhela o-understanda ama-levels lento ama-challenges esasiwafesayo njengabontanga
awungitshele-ke Gambarami ukuthi abontanga abahlala esigaba sakho kumele bakhangelele ukuthi ukhansela Gambarami uzabayenzelayo
ngiyabonga khonapho into yokuqala we need to have ama-social groups social activities I think if you remember we had ama-social centers emalokishini those are places where we identify skills ukuthi abantu if they have different skills they come and showcase and have an opportunity ukuthi babuya bezenza abakukwanisayo ngezandla emsebenzi yezandla and different skills that they have so ama-youth centers lawana those are centers ezingasincedisa ukuthi singa-identify ama-skills ebantwini especially kubontanga we look for funding ezokuthi ziyabe zincedisa abantu ontanga labana that we have identified talents I mean different talents from
qebe uhlelo Tinashe utshele izakhamizi zakho ukuthi bangathi balasi isifiso sokuxoxa lawe lo councillor wabo bakakuthinta kanjani
okay first thina njengama-councillors sisanda kungena asikagcotshwa besisamelele akade kusathupha kwe-presidential election lama-results but as soon as i-cabinet isikhona uministry uzafaka ilanga lokuthi sigcotshwe but for now ithina actually ngalinikeza ngabanikeza abalaleli inumber zami ukuthi they can actually bengangithinta kuma-phone call and also WhatsApp iy'numbe zami ezenet 1 ngu-0712 922 380 ngizaphinda njalo 0712 922 380
hhayi sikuzile Tinashe siyabonga kakhulu bekuhle ukuba la uhlelo ngiyaphinda njalo amhlophe futhi
ngiyabonga kakhulu
mthwakazi omuhle ngikwanele okwalamuhla ngithanda ukubonga wonke umuntu ongenileyo kuhlelo masibane ngeviki ezayo olevalelisayo ngumaikobe libe lobusuku obuhle